kuvele khona ngumkhuba kumbe lisiwe lihle elokuthi kungenzakala isehlakalo esithize kumakhelwane hayi umenze lamhlophe akumangalisi sibili vele opresident bonke bengawina bayenzelwa amhlophe kumbe siyabathanda kumbe sibathande njengeZimbabwe siyathumeza amhlophe ungakhangela even iAmerica kwathi kunqoba uTrump kwathunyezwa amhlophe kwanqoba lo uBiden kuthunyezwa amhlophe kangakanani ke nxa kunqobe omunye khonapha omakhelwane eZambia okulizwe sasebenzela kakhulu. So hayi besivele sikukhangelela ukuthi kuzahanjiswa umbiko wokwenza mhlophe akumangalisi inhlala yenza injwayelo.
Amazwi esikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba yena othe uHichilema kanye laboChamisa ngabathengisi ubona ephazamisa ubudlelwano phakathi kweZambia leZimbabwe na.
Udubo esilalo njengeZimbabwe yikuthi sikhokhelwa ngabantu abangakholelwayo ukuthi abantu bangabona ngendlela ezingafananiyo. Nxa ungabona ngenye indlela uphikisane lababusayo kuyathiwa ngumthengisi usetshenziswa ngabemelika kumbe njani. Bakhohlwe ikakhulu eZimbabwe ukuthi okwenza abantu abanjengaboChamisa balwe ukuthi khona uhulumende weZanu akenzi kuhle. So le okwenze uHichilema laye wabalelwa kwabantu abangabathengisi yikuthi bephikisana lolungu obekhanya isibhuruka esikhulu sikaMnangagwa abathanda amaChina asebekela amazwi abo ahuquluzwa umnotho ngamaChina. So ngoba laba bayakuphikisa lokhu sokuthiwa ngabathengisi. Kungasenani angikholwa-ke ukuthi lokhu kungaphazamisa indlela amazwe womabili iZimbabwe laZambia adlelana ngayo ngoba imigoqo ebakhona ukuthi amazwe lawa adlelana njani ngezake iphanjaniswe yinto ekhulunywa lo osengumongameli engakabi ngumongameli. Ama-diplomatic ties phakathi kweZambia leZimbabwe makhulu okumangalisayo. Angikholi ukuthi lokhu kungaphazamisa kodwa isifundo ukuthi bangathethisa abantu bona beyizikhulumele zikahulumende.
UMnangagwa kukhona yini angaba ekufundile kukhetho lweZambia?
Hayi, into engabe ifundile ukuthi khona nxa engasasebenzisanga amapholisa lamasotsha ukutshaya abantu uzadliwa njengalo dliweyo. Okwenza angadliwe ukuthi yena uyakwazi uyasebenzisa amasotsha atshaya abantu lamapholisa atshaya abantu yikho enqoba. So ubonile ubhuru wakhe lowo esekele ukwenza njalo wadliwa. Ufundile sibili lathi ngo-2023 kumele sibe kwathi induku sizayiqumba sibili ngoba uyakwazi nxa singatshayanga asoze simvotele. Yisho isifundo sibili uMnangagwa asifundileyo soneso.